Endabeni zethu lamhlanje lilo Kips Dube. Izakhamizi zakoBulawayo zitshela amalunga ekomiti yedale lePhalamende edinga imbono kaZulu ngemali yohlobo lwama-bond notes ukuthi kabayifuni. Umnumzana Morgan Tswankirayi, umkhokheli webandla le-MTCT, uthi kumele imali yeSouth Africa kube yiyo ebambe umnotho weZimbabwe, hatshi lokhu okwenzakala khona manje. Izizalwane zeZimbabwe, ikakhulu labo abalwa impi yenkululeko, zikhalela ilizwe leCuba ngokubhubha kwayengumongameli walelo lizwe, umnumzana Fidel Castro. Lamhla umhlaba wonke jikelele unanza ilanga lokukhumbuzana ngokulwisana lomkhuhlane we-AIDS ele World AIDS Day. Ulife Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngomkhosi wokulwisana lomkhuhlane we-AIDS. Abantu abaningi eZimbabwe kabenelisi ukuthola amaphilisi okuphungula igcokane le-HIV ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe. Sicela lisitshele ukuthi liwubona njani umkhuhlane we-AIDS. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapha 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6065 15460 laku 13860 kHz shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.